ingxenye kungaba lenhlansanyana yeqiniso ngoba yinto angaze akaphonguyibumba nje. Kukhanya liqhubu abelokhu elithwele esukela khona le emuva. Ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye labo rugare gumbo bake bavalelwa emgodini bephikisana labo mnangagwa laba. Ye, ingxenye kungaba leqiniso elithize. Lanxa nje kumangaliso ukuthi kambe kulo muntu ongathathela omunye intombi esizithwele kodwa phela kwakusempini okunye kwakhona vele akuzwakali kahle kodwa ye kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo kodwa hhayi thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo hhayi kungaba lenhlanisanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona umnangagwa waphosa omunye undoda owayethandana la lolumunye usisi ayethandana la yena umnangagwa. Kungakuhamba njani lapha nxa ukhangana?
Nxa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi umkhokheli bakhe hayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe ngobana kwenza abantu bazibuze ukuthi kambe uziphatha njani uzibamba njani. Engxenye lalaba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la amakhosikazi kabo abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani. Umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke. Kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wenze lokhu lalokhu abantu bagcina bengaselalaqiniso lawe bengasabi ukukhwabitho lobukhokheli bakho sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu ongelasimilo, umuntu ongelambeko, umuntu ongahloniphiyo, umuntu ongaziphathiyo, umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banqabe emkhana bathi layelo.
Nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana umongameli Mnangagwa?
Leyo indaba eyenzakala lapha ekhaya sesithole uzibuse undoda lo kwakuthiwa nguMajonga nguye sizokuthiwa kwathiwa akakhethe phakathi kokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe iqe ngefastela. Ngibona lo muye umgaba wakwayithinto nale indaba xa ngaphamazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe umkamgaba uGrace. Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngoba antu uMajonga wayephila phakathi kwabantu ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye umnangagwa endabeni le. Nangu sokuthutsha ke lale ekaJiwuri. Indaba lezi ziyahambelana ngoba na kunezidwaba phela lapha njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama.